Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mbandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi bobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani enhlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Sizwe sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local, njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapha abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafikitali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Sina ku-constitution yethu ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo, singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obed Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani ye-Boasted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi isivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi isivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ongafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutsha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. Umnumzana Kaustin Ngwenya, ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe awancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD, uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebeMatabeleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. Umnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ungane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebele elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyikuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo, there is light at the end of the tunnel. Besikhangelele kakhulu, sakhangela wonke ama-companies kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism besikhangela kakhulu kule company eyenza okokwakhisa isamende sesaxoxisana labo hhayi basitshelile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hhayi bayasebenza njalo sizile labo nxa besitsho bathi bona hhayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthuke besiya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe kuma-imports lama-imports ayesamende amaningi ayanjenayo elizweni okwenza ukuthi imakethi yabo igcine ingane iyafiphala abagebha ikhowulu kambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo sihlalisane basitshela labo ukuthi hhayi ngendlela abasebenza ngayo kusukusela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengene ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelelekile balamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphinde kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi kuyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawo wangi ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
lendaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local njalo as a social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapha abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqatsheni bayathatha ama-locals ale-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besibabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo ukwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhonapho ingabi sezingozini ngoba sana zoti nxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale programu abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile-ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu ku-tourism khathi esebenzakalayo but however balama-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale-carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo so kudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sokusiba le-friction between indlovu le-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi kulo mthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akula mvumo ukuthi kungaphongukubulala nje indlovu abasikubiza sithi killing kungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho baloduko khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amazwe anjengabobotswana izambia kanye le-angola ngoba bayabambisana kukhokho lokho
lo-ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano we-Pollard obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni ngokunjalo ikhomishini ebona ukulinganiswa kwamathuba awebesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 ekobulawayo.
Abanxuswe kulomhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ezanupf Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa unkosikazi Goreth Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucija ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko ngoba njengathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njenge commission njengeZimbabwe Gender Commission siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simile siyenze indlela ezijijiniyo ukuthi sibone ukuthi omama laba bayaphatheka kwimsebenzi okumbe kuma kuzihlelo ezijijiniyo lapho okufuna i decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunda ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngobaba kuze obaba yisibabazindingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So you can see from the day before we are politicians, sing our mama's own. So as our mama, as we say, land pass, no, but before we are politicians, sing our mama's own.
Oyibandla le-CCC unkosikazi na Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abafundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana noma sivela kuma political parties atshiyeneyo okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga owezanupf yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu yeZanupf kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singamsebenzi nxa ukuthi omama besingelazi bini kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini emandleni ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe.
Kuvele into esiyifundiswa ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilalo. Kodwa futhi okunye kunanzelele sikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakho ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugqamu.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngezachisa Sibanda.
Imbongi elodumo uObert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyene yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga uxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwele jelimani. Kesizwe ebonga ngalokhu elamenzela khona.
Salibonani lonke mahlabe zulu mphakathi wakithi. Ngu-Obert Dube okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimane sacina simisiwe ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimane, kwazophinda kwavuseleleka futhi. Hawu bantu, ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu lemthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngayafika, sengifikile bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi usasa siyaqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu besithi bedinga u-MC okhuluma isikhiwa, ngoba kulokhu khuluma isi-Arab lesiSwahili lesiFrench. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde ngibe la ngu-MC. Ngiyalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimane lokho ngifikileyo ngathi kumnandi. Ngiyakholisa, ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke siphakhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukamongameli João Lourenço owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda owebhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi, ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadebeleland kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavukelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusiyo induna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-Isuzu ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-Isuzu. So i-Isuzu yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha maye sizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye, abesethi wena mawusuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi, ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-Isuzu wenipholani khonapho. Yabona ukuthi into le e-background izalunga nzima, ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo. Ezilonge yona ihola iphiwe i-Isuzu ihamba kuhle, ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu, ibhadalele igazi labanye abantu abazibuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salibonani lonke kwi-Studio 7. Ukhulumayo uManyati ngisekhezi. Kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu. Ngisho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho, lapha kokodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi Mayelo Movement, hayi salibonani hlobo zami, salibonani Mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vela eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lobaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani balaleli be-Studio 7, kanye labasakazi bonke ngiyalifinyelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubeka nisenza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi nabe singaregister, siregister ngobuningi sivote. Sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyoregister ngoba impilo lesiphila ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala. Kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethole ukunatha uthola kulungumdwendwe wabantu belindela amanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni. Hhayi badala, sivotheni sikhiphe le nto esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu, uhulumende olosizi, uhulumende olozwelo. Okhulumayo ngu-JM wasedokota.
Mbu umsakazi, linjani Studio 7 labalaleli?
Okhulumayo uThokozane Ncube seCape Town. Ye, le mbuzo nje apha engu-2. Okokuqala, kathi umqondisi ocucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa, yena wathi kangena indawo ngeZimbabwe. Lapho ngathi sengikhonfuza, wayengathonga ukuthi abakamthwakazi esithi abeZimbabwe. Secelela amashona lawo ukuthi ehlale eSouth Africa kade masithi abeZimbabwe. Wathi iZimbabwe le mthwakazi into ezindlela ezihlukeneyo, kwaye nesiyacela abeZimbabwe engaceli abakomthwakazi. Sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi, akayazi kuba na usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshi eSouth Africa. Babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo, yini sithi ungumthwakazi. Okwesibili, line-kelanda into nokusapota nalabantu belokhu zulu lapho abesisi labezanu. Linahlahle liyizanu liyisisi khona eminye imihlobo le ayifuna ukukhuluma ngayo, ayifuni. Lina futhi lihamba nini ukuyavota, ke lingiphenduze. Lihamba nini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethu mamaodiya lwabadla lisakhetha lahambisana labosisi labozali welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula bethiwa ngogive gabule bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezamphilefu lo isiwomani nje lento ogabule wakhona le isiwomani sokuqala lokugcina asisakhulumi ngaye le
njani lonke endaweni lokhu ekukhona mina Paul kancane lapho ngodawuleni konkeo alokuthi amathemithi kulabafota se-South Africa kumbe siyafika kudini abantu abahoda bangakithabezile kuthina ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitiki bayenzela ukuthi bancedezi yana yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ngabuya ngo-December la kuzawela ukuhambanisa ama-election la. So baleyikhulumisana bakhulumiseni ukugile yanini ngidama kuhlale kudile ama-election ngini esilesusa-ke labo. So into leyo lingayijabuleli kangako, yinto nje ebuyileyo isenzela kona kwepolitiki ngoba ama-political parties la alobudlelwane. So bahlale phansi bavumelana i-strategy ukuthi hayi gile yani ngijale ukudlula ama-election na bazalikele ikhetha abantu khona ngakho sikukwazi yabo sekulenda ama-election isenzela abantu so linanzeke kakhulu konke kenga ya ba-estia nje le ukuthi kube njani amaphilisi ama-Zimbabwe ba-estia nje le ukuthi nyanko la lisakuthi la kanti akhona i-strategy le sama-political parties la izani le-ANC kodwa kubonile ukuthi abantu abantu bakhiphe kathesi ngo-December ama-election asoze ahambe ngo-December. So bavumeleni ukuthi hayi ayibedileyani mbijana lapho abantu ababengabuzi ukuthisa ama-election futhi linanzele bafowethu lingakuthabeli ngoba kulanzeleleni lonto lokhu yinto nje ethiya ama-election. So after that velokhu kuyakwathi ngojuni ama-election azabisekile. So kumele abantu linanzelele bengakuthabeli asisendele ukuthi kube njani siyakujuni ini abangakhulumiwa bakwenza ukuthi sesisendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Studio 7 litshona njani basakazi, sitshona njani basakazi bethu abahle. Ye, ngumdlulo okhulumayo la. Ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahlehle ukuthi kati into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC? Ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ezihlukene, iqatha abalibangisana alikho, yinto engekhoyo. Abantu yibona abazazikhulumela, ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze. I-CCC ibheke ephalamende, imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwani kubangisana kubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebigicha sonke singama triple C simthwakazi wabopha triple C member ye triple C siyebigicha sonke yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise izani PF ngoba iTRC ayikho eParliament ayikaze yabaseParliament kathi manje kubangiswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthakazi abotshwa sijise itheceleni sibhekane sodwa hayi bagidile okwento kwethu lokungatha kuwa akuzu kusisebenzela yini kathi izani PF singani ichanisa abantu amakhanda njenganithiwa kumbe kanjani kathi kusatshwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezani PF ukuthi lokho ekwenzayo isirong uzoza umuntu hey iTRC kuwukuthi kuwukuthi hey imthakazi kuwukuthi kuwukuthi asiyekeni yonke leyo nto asibeni imbumba sifokaseni sifesaneni le sitha ngqo sisibheke emehlweni sihlukane ukuthi silwe sizodwa ngoko wabona amasotsha esilwa ehode siyempini empini ejikelwe ehode no so sinqoba kanjani isitha ma siyithi futhi sijika silwa futhi sizodwa hayi man bakitha sekhi senzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kumbe into komunye unyaka asike senzeni into eyaphambili into elesibhono into elesisombululo akukho mthwakazi orongo lapha akukho triple C orongo yonke into le izanu PF kufanele kuliwe lezanu PF yonke impi yonke le email ibhekiswe kuzanu PF hayi kuma opposition parties ngoba yonke nabheka afesane nento eyodwa
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yengilandi uQueen Elizabeth II phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJabibhango Dube ukuze sizwe okwenzakalayo.
Angula okutshengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kubo Buckingham Palace ilapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nxa ungabe uhamba nje phandle lapha nxa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kuba mabona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engazi mhlawumbe engakusimbolize mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okusekubekwe khona ukuthi kuzabe ilanga ukuzabe likhefu ukwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahambe ayebekwa.
Ungathini ngendlela equtshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo ungasitshela ukuthi kuyini wena ukubona?
Kuningi esikufundileyo njengoba obukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singatsho sithi obuye ba yibukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasike ukuthi ibukhosi phethe ilizwe laseNgilandi kuphela kodwa ke esikufundileyo kulomsebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kukaQueen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela wazibhala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zikhambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi kufanele ukuthi kusuke lapha kuyo lapha kuleli banga kusuke lapha kuyo lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi into abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabibhango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama eCSC okwathiwa isivulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.